Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izilukandaba olambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo umhlazi ku 6 Mbimbitho 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje umgcini sihlalo webandla le MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo usesibhedlela ngemva kokungenelwa endlini yakhe emadabu kakusa ngamadoda amabili amtshaye kabuhlungu.
Bamtshiye vele sebecabanga ukuthi engaba umuntu osetshonile ngoba ubesefentile.
Umthethwandaba unqume ukuba inkulungwane zabantu betshiredzi okuthiwa basuke lapho abahlala khona ngoba kufuna ukulinywa utshani ngumlimi omhlophe bengazasuka. Izihlobo labangane kade besiyabeka owafela esitokisini eGweru babaleke bathiya isidumbu ngemva kokuxotshaniswa ngamapholisa abahaze nge-tear gas esithi baningi kakhulu kule nani elivunyelwayo.
Ababotshiweyo, I think they were roughly over 20.
Kuhlelo liphuma lendaba sixoxa lengcwethi kwezokuhlambululwa kwamanzi umnumzana Bangi Malaba othi usesungule umuthi wokwelapha umkhuhlane we-COVID-19.
Siyathi sisadinga i-approval kodwa sisiza abaseduzane lathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we-Studio 7. Umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo usesibhedlela ngemva kokungenelwa endlini yakhe emadabu kakusa lamuhla bamtshaya kabuhlungu ngamadoda amabili. Akukaziwa ukuthi uMakhumalo utshayelwe ezombusazwe na lanxa abamtshayileyo laba bethethe impahla endlini bamtshiya eqalekile. Sixoxa lesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Jurotsa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Amadoda la angene ekuseni endlini yakhe benza ukugqekeza ifastela bafika bahluthunela i-TV, ama-cellphone amathathu le-laptop. Bamtshiye vele sebecabanga ukuthi engaba umuntu fentile. Okwamanje usesibhedlela kayenelisa ukukhuluma nabantu abaningi kodwa sikhayelela ukuthi odokotela bazamsiza.
Sikhuluma nje yena ungaphi?
Okwamanje usesibhedlela khonapha kobulawayo. Esikubonile ukuthi simelele ukuthi bemthume isandla ngoba bekudingakala ukuthi abe bemfaka ama-stitch. Ngathi inyawo bamtshaye kakhulu enyaweni okutshengisa ukuthi useza buyela esibhedlela ukuthi bayamhlolisisa nge-x-ray bebone ukuthi kephukanga yini emathanjeni. Na kukhanya sibili usebuhlungwini njalo into ezwisa usizi kakhulu. Simfisela ukuthi abe ngumuntu ophola masinya ngesikhathi esifitshane.
Umnumzana Swithan Jurotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Umthethwandaba we-High Court unqume ukuba inkulungwane zabantu betshiredzi okuthiwa basuke lapho abahlala khona ngoba kufuna ukulinywa utshani ngumlimi omhlophe bengazasuka. Izakhamizi eziyisithupha zetshilonga etshiredzi yizo eziselolu daba emthethwandaba zicela ukuthi uthathe leli nyathelo. umthethwandaba uphele sesinqumo izolo ebusuku.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Izihlobo labangane kade besiyabeka wafela esitokisini eGweru babaleke bachiya isidumbu sakhe ngemva kokuxotshaniswa ngamapholisa abahaze nge-tear gas esithi baningi kakhulu kulenani elivunyelwa phansi kwemigoqo ye-COVID-19. Utatenda Pasinyore wabotshwa ngempelasonto edluleyo sithiswa icala lokwephula imigoqo ye-COVID-19 kodwa wavuka efile esitokisini. Isidumbu sakhe sibikwa besilamanxeba okutshaywa ephuke imbambo lengalo kodwa amapholisa athi wayedakiwe esiwayedwa. Uthe sesiyabekwa namhla bekulabantu abaningi amapholisa abahlasela abatshaya ngapha ebahitsha ngentuthu yethiyekazi kwabothwa abedlula amachumi amabili. Sixoxe legqwetha umnumzana Brian Dube kodwa obengayisuye ophethe lolu daba.
Ubefanele ayongcwatshwa namhla eMthapa Cemetery. So abantu bebesiye eMthapa Cemetery badlula le police station khonapho ngoba yindlela yakhona. I think amapolisa baqalisa ukuthi abantu beri baningi kakhulu mabenze umsindo, something like that. And kwaba lokungazwisisani basebethele i-tear gas, abantu babaleka I think bachiya i-coffin endleleni. Bazoliphakamisa futhi basebesiya emangcwabeni. Amapholisa alandela futhi besithi inumber yenu yehlu 50 efunakalayo. Basebeqalisa ukubopha abantu from the cemetery. Ababotshiweyo I think they were roughly over 20, but angikabi lama details ngoba I'm not the lawyer handling the matter ukuthi ngizwe ukuthi baphunyisiwe yini noma ukuthi babhadaliswe ifine noma what.
Ugcine bekwa yini yena lo owasitshiya?
Ya kukhanya njalo kodwa the situation, the mourning environment had already been disrupted. Some of the relatives already had the police and stuff, so kube ungasela ubuntu phakathi.
Ye manje yona imuli yayena lo obhubhileyo iyacabangela na ukuthi engaba wabulawa ngamapholisa?
I-postmortem ithi umuntu watshaywa, kukhanya ukuthi watshaywa isandla sephukile. That's what the postmortem says. Look, the rib is broken as well. So the postmortem is clear ukuthi umuntu watshaywa, kodwa bona I think i-version yamapholisa yayisithi wayedakiwe siwa yedwa, kodwa akusoze kwenzakale ukuthi i-biological umuntu angathi siwa yedwa so I think it's something that the relatives are pursuing through their lawyers to make sure that kuphume sibile egcekeni ukuthi kuyini okwenzakalayo, ngoba akula nje ukuthi umuntu ongathi uyawa yedwa abe sephuka kangaka okokufa. Kodwa abanye abahlala eduze lokwenzakala indaba leyo babesithi wayetshaywa ikhala sibili, kodwa abakhwanisanga ukuthi baphume, kwakuntambama, abakhwanisanga ukuthi baphume ngoba
Babe, umnumzana Brian Dube ligqwetha ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGweru. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, abangamachumi amabili lanhlanu 25 bathelelwa igcikwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi njalo sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 31,235 elizweni jikelele asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela igcikwane le-coronavirus. Abanye bathi uhulumende waphangisa ukwekethisa imigoqo ye-COVID-19 okungabangela ukuthi igcikwane le-coronavirus lisabalale. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elimukisa uZulu ngegcikwane leli e-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism, umnumzana Efidlela Ncube.
Amanani lesiwabonayo mahle kodwa angeke siwathembe ngokuba zinenge izinto vele bezingenziwa ngendlela efaneleyo bekungathestwa ngendlela efaneleyo bekungalandelelwa lokho esithi contact tracing ngendlela efaneleyo zinenge izinto bezingahambi kahle ngakho kamanani angaba ngamanani siwabone athembisa ukwehla kanti banenge abantu abanengi abagulayo abafayo njalo abangangeni emanani lawo amanani lawa aphansi kakhulu kathembisi futhi ukuthi aliqiniso lonke ngokuba vele la nxa esesephezulu kazanga aba liqiniso lonke ayengamanani alaba abantu abafinyelele ezibhedlela zikahulumende abakhulumileyo ukuthi bayagula banenge abantu abagulayo banenge abantu abafayo bengakhulumanga ukuthi ngigula nje ngiphethwe yi-COVID-19 ngakho lamanani kumele siwathathe kodwa sikwazi ukuthi base sibanenge abantu abagulayo labafayo ngaphandle kwalaba abasuka bebaliwe nguhulumende
Inyathelo elithethwe nguhulumende ukuvula njalo ilizwe lezikolo akusoze na kubangele ukuthi leligciwane limemetheke njalo ngokubona kwakho
Izikole lamabhizinisi lakho konke okunye kuzamele kuvulwe vele impilo izamele isebenze okuqakathekileyo ukuthi manyathelo bani uhulumende wathathayo ukuba ababalisi bavikeleke abafundi bavikeleke bonke abantu abathintekayo izisebenzi nabo bani bavikeleke bangavikeleka bona le community le umphakathi uyavikeleka ngokunjalo ngakho ke kumele siqhubeke sime ngeziyawo sisenza konke okuthiwa kumele kwenziwe lanxa sekuvulwe lezi zinto kumele abantu bageze izandla abantu basebenzise social distancing abantu benze konke okuthiwa bakwenze bagqoka ama mask bangakhiphi bangahambi kungadingekali ukuthi bahambe ezikolo kuzamele uhulumende abone ukuthi yonke into iyadingeka edingakala ama mask lokho kusanitize lokho kugeza konke kukhona nxa engavula izikolo engazange wafaka izinto zonke ukuthi zibe khona ababalisi labazali labantwana besikolo baza basengozini igciwane libuyele likhwele ligcwale izwe lonke
Umnumzana efidlela ncube isiphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane le coronavirus e-citizens COVID-19 monitoring mechanism. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampa wafo wembula, lamlela ndwandwe.
Ukweze maphandleni. Lanxa izakhamizi zemaphandleni zisamukela ukuvulwa kwezikolo zithi zibhekane lodubo lwemali kungakho kuza kuba nzima ukuthi zihambise abantwana esikolo uAlbert Ncube usipha loludaba ngokugcweleyo eseGwanda
Iningi labazali lithi inyathelo elithethwe nguhulumende lokuvula izikolo lihle kakhulu ngoba abanye abafundi emakhaya besebephenduke baba ngamahlongandlebe kodwa abazali bathi imali yokubhadalela indleko zesikolo ngabalayo ngoba bebehlezi emakhaya bengenzi lutho ngenxa yokuvala kwelizwe kwe-lockdown ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus lanxa izikolo zizavulwa mhla zilitshumi lanhlanu kulinyanga kayisiba bonke abafundi abazabuyela ezikolo isakhamuzi eGaranyemba umnumzana George Ncube utho wakhe umntwana umbikele ukuthi ngeke asalugxobe esikolo
abantwana vele sebesemuva lazi mina mbona nonkazana wami uyalila isikolo engasafuni kutho ukuthi segombi nasegombi nanto abona ukuthi kuvulela abantwana abaningi ukuthi zifule mbona kulayo njengoba sokungamenwa futhi uyakubona uyakulazelela kodwa kuthinyane khona phana ngabojuni khona phana bebhotola kuthi kungesiyaphinda sibisekile
unkosikazi uEnest Nato phila ngokuthengisa izilimo uthi ibhizimusi lakhe belingahambi kahle selokhu mnyaka uqalile ngenxa yokuvalwa kwelizwe njalo kuza kuba nzima ukuthi alungiselele ukuvulwa kwezikolo
into bezivola kube nzima kakhulu izikolo seziyavulwa kule 2 weeks or 1 week zizavulwa and sinjenje akulanto esiyenzileyo mina injenje ndanda abantwana sibeka khona 4 fumze bahambe esikolweni esecondary 2 year primary angayenzi lutho bafuna ama-informa angila mali vele kwakathi esengingathi khona ngingakwanisa ukuthi ngiyethenga ama-informa angikwazi ukuthi ngaqabela ngayo
Amazwi la asekelwe ngomunye umzali umnumzana Richard Ngwenya oyisakhamuzi eNkulankukwe othi abafunda kumelanga baphiselwe emakhaya lanxa abazali bengehluleka ukubhadala esikolo
abantwana izikolo ziyavula kodwa ikakhulu thina abazali amalungiselelo imali izasichaya kakhulu ngoba besilokhu esikulockdown singelamsebenzi ukuthi sibambe lapha lalaphana ukwenzela ukuthi labantwana bahambe kodwa ngiyayo ukuvula kwezikolo siyakuthakazelela ngoba abantwana ngendlela esihlezi nabo emakhaya sokusuka kusiqhwaliselela abantwana isikhalazo lase singaba naso sona lesizwe ukuthi lathi nanxa siyavula nje kodwa abantwana bangagcotshwa.
Umnumzana Mathew Spanda uthi sebeqalile ukulungisa izambuzi esikolo seGaranyamba Primary ukuze abafundi bathole konke kulungile lapho izikolo zivulwa.
Isikolo siyaphathisa kakhulu ngoba sinje thina abazali asifundanga but ukufundisa abantwana kuqakathekile. Nginje kathesi ngilapha ngivela esikolo emsebenzini besizama ukuthi silungiselele ama-toilet abantwana besikolo ngoba sesizuhetshezana lokuthi isikolo siyavulwa sesiprepare ukuthi silungise ukuthi abantwana baye esikolo umsebenzi uhambe.
Usobhuku eGaranyemba umnumzana Mkhube Ndlovu uthi kuhle ukuthi izikolo zivulwe kodwa ukuthi kumele kulandelwe iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus.
Nxa besemakhaya abantwana bakathesi abalahlonipho besesikolo kungani kuba ngcono. So nxa uthi izikolo ziyavulwa hayi ngizwani lokujabula. Singazi njalo nje njengoba kulomkhuhlane okhona kumbe uzasiphambanisa. Themba njengoba lokho sokuthi aziyavulwa ingxenyisele ebona ukuthi kungavikeleka kanjani ukuze ungamemetheki usiyaphanda.
Abafundi abazabhala emhloliso ekupheleni kwalonyaka bazavula kuqala izikolo mhla zilitshumi lanhlanu kulinyanga kuthi abanye bonke balandele ngemva kweviki. Obona ngokukhethwa kwembiko ugatsho lezemfundo umnumzana Dawungana Ndoro ubheke ukuthi iningi lezikolo kuleli selilungele ukuvulwa kulandelwa iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke ngidedele emuva ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Namhla sicubungula udaba lokuvulwa kwezikolo okukhangelelwe mhlaka 15 lamhlaka 22 kuyona le inyanga. Kule ngxabangxoza ngokuthi izikolo lezi azilampahla ezeneleyo zokusebenzisa ngesikhathi se-COVID-19 njalo labanye ababalisi besithi ababuyeli emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi. Sixoxa lo nkosazana Melissa Chingwanangwana isiphathamandla esibona ngokwethulwa kwembiko eMathebeleland South kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni eye Almaka Metek Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Thina sikukhalelayo ukuthi uhulumende ahlale phansi namayuniyoni abonisane namayuniyoni ukuthi singancedakala njani ngoba ngomnyaka odlulileyo izikolo zavula uhulumente engahlalanga phansi lababalisi singakhulumanga ukuthi ababalisi bavezele bekhalela imali ukuthi imali esiyihola yincane nokuthi sibuyele emsebenzini kungela zinto ezenelisayo njengama-PPE zokuthi sivikeleke lathi ukuthi singatholi umkhuhlane we-COVID-19. Sikhalela ukuthi uhulumende asize lathi izikhalazo zethu ahlale lathi phansi esize ukuthi sifunani kahle kahle singakabuyeli emsebenzini.
Abantwana ye ikakhulu esigabeni seneso okuso esemathebeleland South ababikwa besehluleka ukubala njalo ngaphumelelanga emhlolisweni ka-grade 7.
Thina sikhalela ukuthi umntwana osemaphandleni laye akaqakathekiswe ukhangelisise ukuthi njengoba abantwana laba bengenzanga kuhle yini okungenziwa ukuthi labo bona bengasaleli kakhulu. Uhulumende laye ebona indlela zokuthi ama-online lessons lawo abantwana besemaphandleni lawo bayathola inyuku ukuthi i-pathway le ewuleyo ingabe lokhu iqhubekisiwe. So sikhalele ukuthi hhayi uhulumente akhangele wonke okunjengeholo lababalisi zonke izinto nje ezidingakalayo ukuthi umntwana afunde apase laye. So sikhalele ukuthi uhulumende akukhangelisise ukuthi hhayi ukuthi umntwana aze afunde umalisi kumele ebuye laye eholo imali eyenelisayo ukuthi umntwana afunde kumele kubuye lalokhu nalokhuya.
Kodwa kahle kahle ungathi yiziphi
ezinye ingxaki ezibhekane lababalisi abangabesifazana emaphandleni kanye labantwana abangamantombazana.
Ababalisi abangomama abasemaphandleni abafundisa emaphandleni baphila nzima ngoba lokhu abakukhalelayo kuningi kwedlula lokhu kukhalelwa ngobaba ngoba nxa ngingumama ithawuni ngiphinde ngihambe emsebenzini sengivele ukuthi angilamali imali yamayenelisi intshona ngicabanga ukuthi kanti vele ngizakuhlanganisa njani konke lokhu sikhangele futhi nabantwana abangamankazana abasevuleni semaphandleni bahlangana nenhlupho eziningi and lapho abahlala khona abantu abakhangelisisi ukuthi umntwana oyinkazana vele okumhluphayo ngiyini abakafuni abakafiki esimeni sokuthi behlale phansi bezame ukulungisisa lokhu ngoba umntwana oyinkazana vele yaqakathekiswa njengomntwana oyimfana umntwana oyinkazana uyazithwala uyathola ukuthi yabe umnikazi wesishikamo umuntu bekuwumuntu omdala abantu lokhu be indaba yangikhona iphonge ukuvalwa nje abantu bekhulumisane nje umuntu ekhiphe inkomo ukuthi hhayi indala yangikhona ayiphele kunjalo umntwana lo akasezele lutho empilweni ngoba akula muntu omncedisayo ukuthi naye azame ukuthi isinde.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Melissa Chingwanangwana isiphathamandla esibona ngokwethulwa kwemibiko emathebeleland south kunhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe elwela amalungelo ababalisi labantwana emaphandleni. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Vangi Malaba oselungise umuthi wokwelapha iCOVID-19. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga but Chris. Ngiyabonga butkani.
Umbuzo wami wokuqala ungasitshela ngomuthi okuthiwa lilawo okwelapha iCOVID-19.
Yebo umuthi silawo. Umuthi lo litswayi elifakwe i-oxygen. Itswayi leli lo lithwala i-oxygen lihambe lehlasela i-spike protein esevirus. I-virus ibambelela ku-host cell yakho nge-spike okuthiwa i-spike protein. I-spike protein enalayana yenziwa ngama-amino acids. So umuthi wona uyahlasela ama-amino acids anala ngesilungu kuthiwa yi-denaturing. So nga-denature kutsho ukuthi i-virus ayisabambeleli ku-cell yakho. Nxa isekethisile i-virus wena i-reflex okuthiwa yi-reflex ngesilungu yokukhwehlela iyabe isingena. Ngoba ungananzelela abantu abale COVID umuntu uyabe khwehlela kodwa kungaphumi lutho, kodwa kuyukuthi phakathi ngale maphatshini sokulesikhwehlela. Isikhwehlela senisana sivalile sisindile amaphaphu okuthi vele sokulokuphefumula okuncane, yikho uthola abantu bakhona bethwele nzima bengenelisi ukuphefumula kahle. Kodwa ke igazi lona labe lokhu lidlula khampana emaphatshini lingadobhi i-oxygen wena oyabe uyiphefumula ivelele ezihlahleni ngakhe. So kukhona kuthiwa i-saturation yakho iyehla iyehle, yikho kwenza ukuthi amandla angabi khona, ubuthola umuntu wakho ne-weak. So ungahotsha umuthi uyangena phakathi ngale ngoba wona umuthi yigasi edissolve emanzini. Ungangena phakathi kwakho umuthi sadinga into eyikuthi ngesilungu sithi i-safe for the lungs, kodwa isenelisa ukutshabalalisa i-virus. So nxa ingangena phakathi khona ngale yafika i-chai spike protein kwa-oxidizer, is called denaturing as well. Ibulala iprotein leyana, so ingabe isabambelayo ubusuyikhwehlele ibisiphuma. Yikho ukusebenza komuthi uma uhotshile. Kulokusebenza kwawo futhi umuthi uma unatha, siyawudissolve emanzini futhi umuthi ukwenzela ukuthi uyakwanisa ukuwunatha ungene egazini. Itswayelelana yelo elithwala i-oxygen yalo liku-blood stream, ligijime lihambe konke lapho kuyakhona igazi, lifike lisibhombe lapho kulama okuthiwa ngama-pathogens khona, kulo mkhuhlane khona. So uzathola ukuthi umuthi ugcina ukusizile entweni eziningi wona kawelapha umkhuhlane nxa unathile umuthi kodwa uyabulala ama pathogens njalo uyenza ukuthi ama acidic side othwa ama acidic sites angabi khona so that umzimba wenelise ukuthi uzilwele njalo unika umzimba amandla ukuthi uzilwele.
Baningi yini abantu eselike labasiza ngomuthi onalo?
But Chris, baningi sibili noma nje sizagcina sizibophisile kodwa abantu bethu siyabasiza ngoba umuthi lo awuka approve. Sizazama ama approvers, siyazama eBotswana, siyazama eZimbabwe, siyazama lase South Africa. Kodwa abantu abaseduzane lathi wena ungabuyithi umama wami uyagula. Angeke ngikukhangele nje kumbe mina ubaba wami angagula. Angeke ngiphonge umkhangela mina ngikwazi lo muthi osebenzayo. So abantu sibazi abaseduzane lathi abangani bethu izihlobo zethu ngokwazana kwethu siyancedana. Nxa sincedana kwampana so far thina sile 100% recovery and abantu sesibasizile bedlula o 300 nxa sihlanganisa abeZimbabwe eHarare ebulawayo lase Botswana lase South Africa and abanye sibakhiphe kuma ventilator abanye sibakhiphe ama oxygen.
Ngamafitshane ungatshela abalaleli ukuthi uqeqeshe kuzifundo ziphi ezikwenza ube lolwazi lokulungisa nalo umuthi?
Yebo, but kandi mina i-background yami i-analytical chemistry nga starta le microbiology nga starta wonke le bit of biochemistry ngazobenza i-marketing much later and ukusebenza kwami ngisebenza yingu water quality expert so lapho ngikhona ngiphete ilizwe lonke leli engilo ku water quality ngisebenza ukuba ninika amanzi recycled water niyabatritela uwenzele ukuthi amanzi akhona abe nokuthiwa i-compliance.
Okokugcina ungavalelisa abalaleni?
Siyabonga abalaleli be-Studio 7, siyabonga kakhulu. Inkosi inhle, inkosi isinike le nto kuthiwa ngumuthi. Umuthi lo nxa ulesihlobo sakho esiphethwe i-COVID ungadikazi ukukhuluma nathi. Siyathi sisadinga i-approval kodwa sisiza abaseduzane lathi izihlobo zethu azingeke sizekele sisifa. So balele be-Studio 7 ngizacela ukuthi hayi nxa lile abantu abagulayo lisitshele sizabona ukuthi siyakhona. Yithi sodwa abantu abahamba belanda izigulane ezile COVID sifike sibe laphe sisuke sebe sizwa ngcono. Umuntu wakhona nje kusasa uyakutshela ukuthi sengikhiphe isikhwehlela. Nxa umuntu ezekhiphe isikhwehlela useright. So uzengayasila nje kuphela. So kumele abe nathi amanzi ukuthi azuze i-energy. Hayi, siyabonga balele be-Studio 7, inkosi libusise lonke.
Lo ke bekungumnumzana Bangi Malaba oselungise umuthi wokwelapha i-COVID-19 ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo.
Shira, Wadi, good day, nine, nine, and I'm on a candy boma. I got to be a candy boma. I get a little bit of a boma. I think I got a little bit of a boma. My life, don't think of that. You're gonna, don't get my figures. You're gonna, okay, so what's a little bona? I'm gonna make a body laugh and you can't no more. My life.
Lo lwethu lwalamhlanje ngisikhangele ezinye zenhloko zendaba.
Ikolo lakhe nimomeza
Umgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance uNkosazana Thabita Khumalo usesibhedlela ngemva kokungenelwa endlini yakhe emadabukakusa ngamadoda amabili amtshaye kabuhlungu. Silugqibake lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu ngilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.